lokho liqiniswe ukuthi intengo yezinto iqansile. Amafutha ungananzelela awukubekuzala i-2 liters namhlanje ku-around 35-37 bond. Kwezinye indawo vele ezitolo awuyitholi, ayitholakali vele, uyayidinga uyiswele. Lapho uyithola khona iyabe ikhona lapho. Bese sikhuluma ngempuphu, impuphu la iqansile kwanokuthi vele awusezokuzwisisa ukuthi uzananzela usikhuluma kanje kathesi i-50 kg kwezinye indawo kuma-250 kusiya kuma-300 bond. Konga ama-10 kg kukhwelile, but kwezinye indawo impuphu yakhona uyayidinga uyiswele. So ke kuyadengisa ukuthi ngalesi sikhathi abantu kathe siphakathi kwehlupho olukhulu eZimbabwe. Ngoba iqiniso konke lokhu kuyenzakala, abantu imali zabo zokuhola ama-salaries azimele endaweni yaqansi. Ukukhona phela umuntu eZimbabwe kathe sohola $300 kodwa uyethola impuphu okuthiwa yi-50 kg la yi-$300. Umuntu lo uzadlani kakathi kakabhadala irenti, kakathengi lutho, usehle wathenga impuphu ophelela khonapha. So ke ilizwe lethu hayi abantu liyabahlukuluza and liyaqhubeka libahlukuluza. Sibona ungathi kwalesi sikhathi abantu bakhathele sibi.
Impuphu-ke yona ebikwa ingasatholakali ezitolo, abantu manje bathenga ngaphi, benzani?
Impuphu ayitholakali ezitolo kodwa wathesi ungakhali izitolo sezivaliwe ntambama. Usuyibona futhi sikhona ebantwini laba abathengisa ensitha abe singathi nayo i-black market. Bona banabantu yabona sebelayo sebeyithengisa. And kuyakhanya ukuthi abantu labantu abayithengisayo babe impuphu vele bangayithatha ngayo. Iqiniso yikuthi kuloku kunazele ukuthi izitolo yizo zikhupha impuphu leyana zinike bona abantu abathengisa phandle sebethatha imali enye esabekayo engaqedakaliyo besenza imali eningi. So ke kuyadengisa ukuthi ilizwe ezomnotho ezingamanga kuhle lenza kube lokugcwele igcwele obuningi lokugama obuningi, kube le exploitation ukuthi abantu abafuna ukwenza imali ngendlela eziphezulu ngesikhatshana bazenze.
Sasisizwa njalo ezinye inhlanganiso ezigoqela eyakho ye-ZCTU labanye nje besithi bazatshengisela ukwenza ukuthi uhulumende abone ukuthi ngempela ezomnotho lokho eziqhubeka zibhidlika.
Okuyiqiniso yikuthi abantu khathesi akusadinga umuntu wokuthi kumbe i-ZCTU kumbe mani ozaqoqa abantu. Umumo lesi ubonayo into esizazenza and uhulumende wayengananzelelanga, sizabona into ezesabekayo khona abantu sebezenzela bakucabangayo. Ngoba kathesi umele umuntu uthi azamemeze lingenza lokhu lalokhu akusasebenzi. So ke sibona ungathi ngomume sesikiwe hhayi abantu kathesi sibona ungathi sibili sebefike ekucingi abantu abasakwazi bayenga. Le misebenzi nani bangagcina bengayi ngoba abantu abasenelisi. Not ukuthi kumbe abe kuyi-stay away. Abantu abasenelisi ukuthi bathole ezomali zokugada. Kathesi sokuthabela amabhasi e-50 cents. Abantu bayamelayini labathola umuntu emile siyafika endlini ngo-10, 9 ebusuku eloku elayini lelayini elibhasi leyo.